Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho lwelizwe luza kwenziwa lonyaka mhla ka 30 ngoNtulikazi. Umthethandaba uthatha isinqumo sokuthi abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lizaqhitshwa ngosuku lwakuqala ngoNhlangula. Abesifazana abazithweleyo bakhala ngokungatholi ngemfanelo imithi efunakalayo ezibhedlela zikahulumende. Salethulela ezemidlalo lokunye okuthiyeneyo. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngosuku lokhetho lesinqumo somthethwandaba esokuthi abahlala emazweni kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezo lwenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001 202-465-0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.